kuyinto ke embi kakhulu yena lenziwa nguhulumende ke kamnangagwa encediswa libutho. Yikho ke siyananzelela ukuthi amazwe amaningi asekusola khona lokho kuyasithokozisa, kodwa okudingakalayo ukuthi ke bancedise bakhulume kakhulu njalo kube izenzo hatshi amazwi kuphela, ngoba kuyadanisa ukwenzakala ke elizweni leZimbabwe. Uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuthi avuse umnotho welizwe, yikho sokumele athole excuse ukuthi okumenza yahluleke kuyini. Yikho esithi kulama-dark forces, yikho esithi kulama-terrorist, kodwa eqinisweni ama-terrorist utsho ama-journalist alesikhali esiyi-10 kuphela le notebook. Yiwo ama-terrorist la atshoyo. Ama-terrorist utsho amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC Alliance abakhulumayo kuphela ngomlomo, abangela sikhali loba isisodwa. Ubusumangala-ke ukuthi ubu-terrorist bangikhona bona lobu bungaphi. Sananzeleka ukuthi lowo ndoda uyisehluleki yena ngokwakhe. Yikho encwadini yokumxotsha ixotshwa ngumgabe yabhalwa uSimon Khayamoyo, watsho ukuthi indoda lo umsebenzi kawazi, akulanto eprogressive angayenza elizweni.
Mnumzana Moyo, sesibone abantu abaningi bebotshwa mahlayana behlukuluzwa, kanti lo Tawanda Motshehiwa simbone ethunjwa koBulawayo wazotholakala etshayiwe elimele kakubi. Bachayelwana abantu.
Okukhona vele alikho ilizwe elilamapholisa lemvumo yokutshaya abantu mahlayana. Alikho ilizwe elilama security apparatus avunyela ukutshaya abantu mahlayana. Njengoba usitsho ukuthi umuntu lo wathunjwa watshaywa ngamacala amabili nalawa vele elizweni leZimbabwe, akula muntu okumele athunjwe, akula muntu okumele atshaywe. Ulalo ilungelo lokuthi atsho ukuthi watshaywa ngubani njalo bemuse ngaphi, abaripote bona babantu, because ukuthumba lokutshaya vele kulicala. Even umthetho weZimbabwe vele awukuvumeli khonoko. Ukuthi watshayelwani, hayi, kwaziwa nguye lalaba abamtshayayo ukuthi babemtshayelani. Lo wasombuzo mina engawuphendula ngoba ngazi ukuthi watshayelwani, nxa watshaywa.
Ndlovu, sizwe umnangagwa echaza lina abamabandla aphikisayo esithile ngama-terrorists, uthi kulama-dark forces azama ukugenqula umbuso wakhe njalo.
Kubuhlungu ke uthi ke umuntu onguye esithi ukhokhela isizwe abiza abantu ukuthi ngama-terrorist ngoba bethikisana ke lendlela abusa ngayo, kuyinto ke engaqondanga yona leyo. Sithi thina kumele atshintshe ukwenza, atsho ukuthi ayithusele abantu, athreatene abantu, abophe abantu.
Bakhona Moyo abathi ukubotshwa kukaNgarivume lo Chingono kuveza sobala ukungazimiseli kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo, ngoba nanku bebeveza inkohlakalo kodwa kwasuka kwabotshwa bona.
Ochimoyo laba ababotshelwanga ukulwa lobugwelegwele, akula muntu ole charge sheet ebhala ukuthi simbophele ukuthi uthe no to corruption. Alikho vele charge sheet elinjalo, kodwa ilizwe lelizwe line security apparatus. Nxa uphula umthetho bayakwazi ukuthi kumele kwenziweni. Nxa u-inciter i-violence loma kukuliphi ilizwe uyabotshwa vele. Nxa ubuthanisa abantu ubaqoqa usithi asambeni ezitaladeni siyekhoza udlame phecelezi i-violence uyabotshwa iloba ukuliphi icele lomhlaba. Ukuthi bona bethi akula agenda yokukhipha uhulumende, hayi ngamanga lawo phela lawo owaziyo futhi. Ngoba i-hashtag sayibona ithi Zanu PF must go. Nxa usithi Zanu PF must go ukhuluma ngobani? Kanti nguye uhulumende wakhona, uthi ahambe njani? Uhulumende vele ukhitshwa ngukhetho. Uhulumende kakhitshwa ngokuya ezitaladeni lisiyabuthisa lamabhizinisi abantu.
Kuyini okungenziwa Mnumzana Ndlovu ukuze uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo oluntu?
Okumqoka osekumele kwenzakale ukuthi i-SADC le-AU kanye la-United Nations zingenele zibone ukuthi abantwana beZimbabwe bayaphuma kulolu hlupho abalalo, abaluphiwa ke ngumuntu ozithi ungumongameli welizwe wakhethwa yibo abantu, kodwa bese bahlukumeza, abese bathethisa labo bantu, abese babopha, abese bakidnapper, abese batshaya, abanyamalalise. Kuyadanisa kakhulu. Yikho ke i-SADC kumele ke ilizwi layo lizwakale kakhulu. I-AU ilizwi layo kumele lizwakale kakhulu. Nxa kuyukuthi ilizwi kabalizwa abantu bezanu PF ke le military ebusayo, kuyabe sekudingakala ukuthi kube le action. I-SADC ithumele umbutho wayo, kumbe i-AU ithumele umbutho wayo ubuye uzovikela abantwana beZimbabwe asebehlukuluzwa ke nguhulumende othi nguhulumende uhulumende osemthethweni othi uhulumende wabantu
moyo
amalungelo lawo phecelezi ama human rights asebefuna ukukhuluma ngawo khathesi hayengapi iZimbabwe ingakathatha umhlabathi wayo hayengapi before iland reform program yikho lapho oqala yonke indaba and uhulumende weZimbabwe labantu weZimbabwe bayakwazi ukuthi konke vele lokho kwenzakalayo konke ubudlwangudlwangu lowo busponsored busponsor yimelika ifuna abantu behlamukele uhulumende weZimbabwe.